very, very good night.
Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 womgqibelo omhla ka 28 ngombimbitho 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olomukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi uzagumula izisebenzi zakhe. Silengxoxo lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi. Udaba lwepulazi lemaleme lokhu lusiyaphambili, sizalethulela osekwenzakala ngalolu daba. Kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane lamhlanje sithi qoki esilobela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uzagumula ezinye zezisebenzi zakhe ezibikwa sezifika phose ingxenye yesigidi esisodwa i-half a million. Inani lezisebenzi zikahulumende leli litshayisa uhulumende ngekhanda ngoba engelamali yokuzibhadala. Kunyanga ezimbala ezedlulweyo uhulumende useguqule amalanga okuhola esenzela ukuthi enelise ukubhadala lezisebenzi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomkhokheli womanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi i-Apex Council umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uhulumende kakasitsheli ukuthi ufuna ukugumula izisebenzi. Esikuzwayo ke ukuthi sibala emaphepheni silalele emaradiyweni ukuthi uhulumende ufuna ukugumula izisebenzi. Kodwa thina ke njengama representatives zezisebenzi zikahulumende lapha i-Apex Council babala sitheli khonoko. So sesiqalisile ukuthi sikhulume ke ku-National Joint Negotiating Council. So nxa kunjalo kungaba kuhle ukuthi uhulumende asitheli nxa sisenza inhlangano ye-National Joint Negotiating Council. Basitshele kube sobana ukuthi kanti nxa bekhuluma lokuthi sebefuna ukugumula izisebenzi bafuna ukuhambisa njani. So silokho simelele ukuthi kumele basitshele singaphongi kumelele ukuthi sikubale emaphepheni.
Kodwa ke lina lilubona njani udaba lolo?
Hayi, okuqakathekileyo phela yikuthi sibe kwazi ukuthi nxa befuna ukuthi bakuyenze bafuna ukukuyenza njani. Asikaboni, asikabikwazi ukuthi abafuna ukuthi bakwenze yikuyini, bafuna ukugumula njani, ngaphi ama-ministries babone njani, ama-surveys, ama-headcounts abakhuluma ngawo ahambe njani, ama-audits ayenziweyo ahambe njani. Kuzamele ukuthi sizwe ama-results angikhona ukuthi sizwe ukuthi abantu abafuna ukuthi abagumule yibaphi, kuyenzela ukuthi lathi silungiselele sibatshele nathi ukuthi okumele ukuthi kuyenziwe yikuphi.
Mase sikhangela-ke iholo kuhamba njani?
Hayi, uholo bayabhadala sibili ngesikhathi ngoba antsho liyakwazi ukuthi laphana bashintshe izinto eziningi. Ama-dates antshintshiwe, so khathesi ama-dates wona lawo ukhanya bayawalandela bayabhadala imali abantu bayazithola emabhenkini abo. Into ezikhanya ihlupha khathesi ukuthi kukhanya angani sebethatha isikhathi ukuthi babhadale ezinye izimali ezikuma-deductions abantu. Kodwa uholo sibili lokho belandela amadebi.
Lo ke ngumnumzana Richard Gundane umkhokheli wenhlanganiso ye-Apex Council ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseGweru. Kunjalo nje uhulumende ubikwa esethumele izisebenzi ezibikwa zixwayisisa ukuthi mangaki amatitshala ezikolo. Siphinde saxoxa laye umnumzana Gundane njalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
So esikumeleleyo ke thina njenge-Apex Council njengema-representatives ezisebenzi zonke esingabe simeleleke ukuthi sizwe kibo ukuthi impumela yohlelo lolo njalo yabe imenjani njalo ukuthi kutshona kusisebenzi.
Sesike sabona ngeminyaka edluleyo ukubana nxa besithi kulama-ghost workers kukhanya beyabe besebenza kwezinye ingatsha zikahulumende
hathi otitshala. Lina lithini ngakho, bengabe khona yini ama-ghost workers kobotitshala?
Angiboni ukuthi u-ghost worker engutitshara engabe evela ngayo. Esikwaziyo-ke ukuthi nxa amatitshara engena umsebenzi, ukuthi baye bengena umsebenzi ukuthi bathathe isikhundla esichiywe ngomunye utitshara. Ngoba uyabe echiye umsebenzi nge-retirement, njalo engxenye uyabe e-transfele, engxenye uyabe efile. So kasibone ukuthi otitshara bangaba ngama-ghost worker njani. Esiyake sikuzwe esikuzwileyo ngeminyakeni edlulileyo baze bayenza uhlelo olunjalo olukubala abantu. Ama-ghost workers siyawazwa evela kwamanye ama-ministries. So kuyabe ngathi sesimelele ukuthi sizwe ukuthi imphumela yehlelo lonalelo ukuthi iyaphuma njani, ukuthi i-information yakhona izasetshenziswa njani. Kodwa abotitshara angiboni ukuthi kungaba lo-ghost worker, ngoba xa sikhangele siyabe sidinga ukuthi otitshara babe khona, babe baningi, babe lama-qualifications abo ahambelana lokuthi kumele ukuthi bafundisene. So esiyabe sikukhangele vele ukuthi siyabona ukuthi otitshara bayashota. Xa sikhangele ama-subject afana nalabo-maths nama-sciences.
Lo ke ngumnumzana Richard Gundane, umkhokheli wenhlanganiso yomanyano we-Apex Council, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseGweru. Udaba lwepulazi lemaleme eKhezi olwalungathi seluphelile seluvukile njalo. Izolo wathatha leli plaza phansi kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi umnumzana Rodney Mashingayitse osebenza emahofisini kamongameli esebenza elipholisa lensitha ele-CIO. Use umnini walo umnumzana Peter Cunningham emthethwani ndaba esithi ufuna iplaza leli njengokuphiwa akwenziwa nguhulumende. Kodwa kumaviki amabili adlule umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko watshela izakhamizi ukuthi leli plazi eliphathisa uZulu wesigaba seKhezi ngezifundo, isonto, lendlu zokuphumulela kalisoze laphiwa muntu. Sixoxe lesakhamuzi seKhezi umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina njengezakhamizi futhi siqhubeka sifaka i-political pressure ukuze ama-politics genes lawa yiwo futhi ayakhanda imithetho. So-ke singafaka i-political pressure eventually ama-politics genes azabona ukuthi umthetho lowo kawulungisiswe. Njalo enye into ekhona ngodaba lolu ukuthi kulohlupho lokuthi akunamehluko phakathi kwebandla le-ZANU PF le-Land Committee. So-ke umuntu onjengomashingayithi uvele la uyahlala ku-Land Committee e-represent ama-CIO. Labantu bakhe bona banesosibaqamba odube bayahlala ku-Land Committee. So-ke khonokhana yikho kwenza kungabi fair ngendlela indlela okuhanjiswa ngayo ukuphanana kwakhona amapulazi. Ungathola ukuthi abantu abanjengathi kade sabhalisa khona phanekhezi kasiphiwa lawo mapulazi, kodwa kuyathiwa bona abahlala khona kulendi komiti abayiba ngamalunga elelo komiti. So yikho kule problem khona. Siyakwazi kodwa esikutshoyo ukuthi le offer letter ako iyariveseka. Uminister nguye futhi onamandla, upolitician nguye onamandla ukuthi akhansele le offer letter kamashingayithi.
Manje sikhuluma nje kunjani, kumi njani, abantu sebabuyela yini eplazini, njalo umashingayithi umi ngaphi ngalolu daba?
Sikhuluma kanje abantu babuye sebabuyela sewaqaliswa futhi imisebenzi eplazini, kodwa sisebenza sisazi ukuthi umashingayithi angaphenduka ethwele ngoba ulokhu ethwele amaphepha.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda, isakhamuzi seKhezi, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 4930, 5940 laku-15455 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu uSthandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa ngendlala ekhangelelwe ukumemetheka elizweni ngenxa yokuswelakala kwezulu eleneleyo. Ecingweni silomnumzana Maqhawe Moyo isiphathamandla sebandla lezano PF njalo eyisakhamuzi sesilobela ku ward 20 esebenzani. Siyakwamukela kuhlelo mnumzana Moyo.
Hayi siyamukela president khona ngapha.
Hayi siyaphila. Abesilisa liphathisana njani labesifazana ekuseleleni imuli ngesikhathi esinzima kangaka ikakhulu khona ngapho emaphandleni.
Uyabona njengalapha emaphandleni udaba lakho nalunzima. Ngoba singakhangelisa emadorobheni sikhompele emakhaya. Emakhaya omama ngabantu abathethweyo bazohlalisa emakhaya ngumuntu olindele ukuthi ahlakule adingi. Abuyazobasa umlilo. Akula enye indlela abangathi bayenze ukuthi baziphathise bencedisana labomkabo. Ngabantu abathathwa ukuthi bahlale emakhaya uzabe gcina imuli. Okwase uyabe selindele ukudla abona ukoro uthi wenza njani uyangena ebhalwini aziyobula insika. Kabe sekhamisa umlomo esebhalweni babo zabuye ehlanzela emlonyeni kamama ukorelwane ngomama. So abafazi angibathethisi kodwa ngendlela esiyiyo yona bafana nalezo zinto. Oba bazizi izibane abanye baphume lezibane leziyana bayekhona benatha ngalo utshwala bedakwa. Omama ngapha belindile besithi obaba bayedinga imali. Kanti bona labo balutshwala bazizwa leyo mali kayenyeki ukuthi bakwanise ukuthi bathenga ukudla ngoba kathesi sikhuluma umvuzo ithengwa. Bathenga ukudla, babhadala i-school fees sezikhwelile. Into nje eziningi zonke amabhuku esikole adingakala ukuthi umzali yena lo omunye ayezinto ezifana njengalezi. Kanti engingakukhuthaza ukuthi omama njengabobaba sibavumeleni ukuthi labo babe lemisika kumbe bathengise imbhida kumbe bathengise izigqoko emisikeni ukuze labo bazuze babe lebuye izuzo ababuya nayo ekhaya sihlanganise sesigcine imithi.
Sibuyele laphana emuva elithe omama sebetshona bona bengenzi lutho kodwa siyananzelela ukuthi emaphandleni kule misebenzi yezandla.
Ya so kuyathiyana kulabo mama abanye abayenza nje ama-groups bekhipha behlanganise izimali njengama-dollar sebethenga inkukhu. Befuye inkukhu leziyana sebezazithengisela kumbe amatitshala ababalisa ezikolweni. Bebathengisela inkukhu ukuthi labo njengabo mama babe lokunye abakwenzayo ukuthi bakwanise ukugcina imuli. Okuyukuthi uhulumende ufana akhuthaze ukuthi kube nenhlelo eziphiwa omama ukuthi bazenzele labo behlezi ngemakhaya. Zona lezo nkukhu balutshala bakwanise ukuthi bazize lelo dula bathenge lezo nkukhu bahlanganise sebezazikhulisa-ke basebezithengisa.
Kodwa singathi laba abahleziyo labo benza umsebenzi omkhulu yini okugcina imuli okusebenza emasimini kuqakathekile abakwenzayo.
Umsebenzi omkhulu kakhulu khumbula ukuthi obaba baphume ekuseni baze bayebuyela ngalitshoni. Umama nguyosele labantwana ukuthi badlile ngumama oyabephekile. Nokubagcina nje ukuthi abantwana bakhule bengabantwana abalomthetho abalalela amakhaya. Imisebenzi eyenziwa ngomama labo. Ngibona ngani njengaboba thina yona leyo msebenzi wangomama kasiwunanzeleli kakhulu ukuthi ngomsebenzi owenziwa kuzokuthi uzubabe sithi mina ngithole emsebenzini onithole uhlezi lapho. Kanti la utshona esebenza ukwenza abantwana ukubaphekela baze bakhule bafika leso stage.
Abaningi bagcona ibandla lezanu PF ngokwehluleka ukuvuselela umnotho welizwe. Kubona ingani lokhu kulokwenza lo hulumende lezombusazwe?
Uyabona nxa sesikhuluma ngezepolitiki kuningi engingathi ngesikhiwa ngama-sectors fidingi i-politics. Ungenza ukuthi wena uyi-president kube labantu abasebenza against you to sabotage imisebenzi yakho oyenzayo. Kube sekuzokuthi ukuthi kuzenzele ukuthi kusasebe sekuthiwa hhayi umuntu lwana uyehluleka for example njengopresident RG Mugabe uyalwisa ukuthi asebenzele isizwe seZimbabwe. Uzathola ukuthi kulabanye ama-ministers abaqeshiweyo oJoyce Mujuru Didi Masimusasa they were working against ama-efforts eka-president Robert Mugabe lama-policies kahulumende ukuthi uhulumende athuthukise abangomama. Kunabanye abantu abahamba ngaphansi besezi-corruption. Okunye ngama-sanctions achayela ilizwe leZimbabwe ukuthi lizuze izimali kwamanye amazwe lincediseke ukuze lithuthukise umnotho. ngezinye izinto ezenza ukuthi uhulumende ehluleke ukwenza izinto zakhe. Kulomunye abe sefuna ukuthi again imileage ngokuthi abophe isandla sakhe asifinyeze ukuze ukuthi abantu besebesola ukuthi liyambona uyehluleka, kanti umuntu uyabe lezifiso zokuthi enze lokho.
Kuyezwakala, sibongile ukuxoxa lawe imali apha ingxoxo yethu.
Hayi, sibongile mama.
Lowo ngumnumzana Maqhawe Moyo, isiphathamandla sebandla lezanu PF, njalo eyisakhamuzi sesilobela kuward 20 esebenzani. Lithiye indlebe ngomgqibelo ozayo ukuze lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Njengokutsho kwakhe ke thiyani indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye. DJ Tira esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi, ingoma ethiwa yona It's a Summertime. Singakehlukani ke sikhangele bezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Uhulumende uthi uza kugumula izisebenzi zakhe. Udaba lweplazi lemaleme lokhulu siya phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa. Igama lami nguChris Gande. Lilale.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.